Ikhambi le-platinum linqobele Highlanders ngewonganyango omgqibelo lakhuphula inani lemiklomelo yalo yaya kumajumi amanelane 44 ngemva kokuba selidlale imidlalo elijumi lesikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu leli selitshiyelelwe belikhokhela okwesikhathi eside phezu kwengalane elinikeza platinum ngemiklomelo emihlanu ngemva kokuba elinikeza inqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos ongokwesithathu litshaya phansi ngenkamanzi imidlalo ilandelana. Iqembu lenikezi lemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba ngembili kuthi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kule qembu le-Chicken Inn lona lemiklomelo ngamashumi amathathu njalo elinqobe le-Triangle nge-1 kanyanga ngesonto. Endaweni yesine kule qembu le-Cape United lona elinqobe le-Chapungu nge-2 kanyanga njalo lemiklomelo ngamashumi amabili lathoba munemunye okulinani eliphethwe liqembu le-Triangle kanye lele-Highlanders. Ngaphansi kwengalane iqembu leBulawayo City lenelise ukusuka emsileni wengalane ngemva kokunqoba elikwenzele Mutare City Rovers nge-1 kanya njalo liqhubekela ahlala endaweni yetshumi lane lile miklomelo elitshumi lane. Ngaphansi kwengalane iqembu leMutare City yilo elijeke amanye lile miklomelo elitshumi lane kuthi phezu kwalo kule qembu leChapungu lelenikhuti omabili ele miklomelo elitshumi lantathu akuthi elihleza endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleJapane Mine ele miklomelo elitshumi lane. Ngolunye udaba olumayelana nalomdlalo wenguqu amaqembu amele izwekazi lase-Afrika aqhuba nzima kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Izwekazi lase-Afrika limelwe ngamaqembu amahlanu kule midlalo njalo phakathi kwalawa maqembu amathathu abalisayo leMorocco, eleNigeria kanye lele-Egypt adliwe kwimidlalo yawo yakuqala njalo womathathu awazange enelise ukuhlohla kodwa eleMorocco leleNigeria azihlohlile. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgokwarira uthi kuyadanisa indlela amazwe amele izwekazi lase-Afrika aqhuba ngayo kwimidlalo yezwe zomhlaba.
Ukudlala kwamaqembu amele i-Africa World Cup kuyadanisa kakhulu kusikhangelele ukuthi ayahleka noma khona ukuhlohla njalo indlela abadlala ngayo itshengisela ukuthi singamuva kakhulu njenge-Africa. Sikhangelele amanye amazwe anjengabo-Europe. Into engiyikhangeleleyo nje ukuthi isikwenze kube indawo yokuthi sizafunda sidlale kuhle lathi kuma-World Cup abuyayo.
Iqembu le-Egypt linqotshwe nge-1 kanyanga le-Uruguay ku-Group A, eleMorocco litshaywe nge-1 kanyanga le-Iran ku-Group B, kuthi eleNigeria linqotshwe nge-2 kanyanga le-Croatia ku-Group D. Namhla ntambama eleTunisia lizadlala lele-England emdlalweni wesibasi ka-Group G, kuthi kusasa ngolwesibili iqembu le-Senegal lizadlala lele-Poland kusasa ka-Group H. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.